Nasikhangela indaba ye-black market ye-foreign currency isiqokoqela loba insusa yendaba yikubana yona ngokwayo i-formal market auction system ayikwenelisi ukusinika i-foreign currency ekwaneleyo ukuthi amabhizimusi ayenze imisebenzi yabo ngelanga yelanga loba ukuthi i-economy hambe okwaneleyo okwenza abantu begcina besiyadinga i-foreign currency emkambono emnyama. So indlovu ephakathi kwendlu ngalesi sikhathi yikuswelakala kwe-foreign currency phakathi kwe-formal economy. And osokwenzakele ngalesi sikhathi ama-delays atholakale ku-foreign currency auction system ye-reserve bank acreate i-opportunity yokuthi black market ibe yi-service provider kulo lalo odinga i-foreign currency. So ukuthi sibe sesikhangela kuma-manipulators sibableme bona beyikwindlela zabo zokudinga i-solution kuba nzima ukuthi sithi kabajeziswe ngoba ngalesi sikhathi akula business engama ngokuthi i-foreign currency ayikho e-reserve bank asikayitholi. Amaviki semangaka asedlulile abantu bayalokhethwa auction bengayitholi imali atsho abantu bangavala imisebenzi lamakampani engavala singamelela i-reserve bank le-allocation system.
Lungalungisiswa njani udaba lwe-foreign currency lolo?
Kungabi lokugqibilezela loba esithi indiscipline kuma-players e-economy isikakhulu kulabo abalendlela zoku-accessa loba ezokusebenzisa i-foreign currency ezandleni zabo. Singakhangela ukuthi emalangeni amabili amathathu adlulileyo kudubuke udaba olukhulu ukuthi ibhange lika-Standard Chartered Bank u-CEO besebenzisa ama-account atshiyeneyo labanye abaku-management ukuthi bethole imali ebhanga ku-auction system besiyayithengisa ku-black market. Yibo labo esithi kabajeziswe, labo kufuze bejeziswe ngempela bajeziswe ngoba ikuganga loba ukuthi uqilibezela obudlulileyo lobo. Kodwa ungakhangela kulaba abanye ukuthi bakwenzela ukuseva ukuthi bakwenzela ukuthi ibhizinisi iye phambili ngoba ayitholakali yona ku-foreign currency ku-auction system. Kunzima ukuthi sithi kabajezise. Njalo nxa ngikukhangele ngithi yona i-financial intelligence unit ingabe uphaphese wonke umuntu we-bank account o-active economically in the business nxa abantu bazobopha funda abamanipulator ngoba baningi abantu abamanipulator i-currency labo bona laba abaningi abasemkambono omnyama bayimanipulator i-currency. So kuzabotshwa abantu abaningi kodwa isiqokoqela sendaba ukuthi asidingeni indlela yokuthi foreign countries ibe ngani yayenela ukuthi i-business le-economy ihambe.